ngangiphethe ipasipoti, i-expired pasipoti eyiyo eliphemithi phakathi. Ngangingaphathanga amapasipoti ami oyi-2 njengoba ewu-2 kukhona entsha, kukhona endala eyiyo enephemithi phakathi. Kodwa-ke ukuboshwa kwami ngangiphethe le ndala ngoba ngangisiya somewhere ngomsebenzi. Ngangiphethe endala ngoba iyiyo enephemithi phakathi. So kwangihlukumeza kakhulu lokho, ukuhlala kwami ejele kube amaphepha e-right kwangihlukumeza kakhulu.
Kuyini okucabangayo pho, uzambophisa yini uhulumende?
Ekubophiseni uhulumende we-South Africa, angikho sure ukuthi ngilawo amandla angakho ukuthi ngingamelana lo hulumende, ngoba lenhlelo zakhona angizazi kahle inhlelo zakhona ezokuthi kumele uqale ngaphi ukuze ubophise uhulumende ngephutha lakhe. Angizazi kahle inhlelo zakhona, so angikho sure ukuthi nginawo lawo mandla ukuthi ngamelana lesizwe esingange-South Africa ngithi ngiyasibophisa. Kodwa-ke if ngingaba lawo mandla kumbe ngingaba le ndlela i-direction e-right, ngibe ngingafisa ukuthi kwenzeke kanjalo, ngoba kufanele ukuthi kube nomuntu omele akhokhe kumbe omele ajezwe ngezenzo zakhe kumbe ngokungayenzi kwakhe umsebenzi ngendlela.
Uzwa njani ngokuqheliswa kwesikhathi sama-Zimbabwe exemption permit namuhla, okuyipermit oyiphetheyo?
Njengomuntu ophethe i-ZTP, njengoba sizwe namhlanje ukuthi ayengezelele isikhathi, ngizwa ngijabule kakhulu ngesinqumo sika-minister. Kodwa mina into engikhathaza kakhulu yile yokuthi njengoba bengisejele for isikhathi, yiso lesikhathi kwakumele ukuthi ngabe ngathola ichansi nga-aplayela i-waiver njengabanye, kodwa kwangibambezela kakhulu lokhu. Okungizwisa ubuhlungu kakhulu yiloku ukuthi manje ngesikhathi ngisejele ngingaspenda imali eziningi kakhulu kumaloya, so ukuphuma kwami bengingasenamali yokuthi ngi-aplayele i-waiver njengabanye. Okungiba ngokuthi yiyo le nto engikhathaza kakhulu ukuthi angisakwazi uku-aplaya i-waiver njengabanye. Angisazwisisanga-ke lapho ukuthi abangaka-aplaya ama-waiver bona kwenzakalani ngabo kule stage esitsha esibekiwe.